Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthwakazomu hle olamukela emoyeni ngomvulo mhlaka 5 kumabasa 2021 ngontungamili nkumo endabeni zekuseni lamhlanje. Intengo yamafutha ezimota isikhwelile njalo kusukela namuhla.
I-SADC iveza ubuvila obukhulu ekusebenzeni ngalokho. Ingozi liyana eseMozambique impiliyana ithe iqala besiyibhekile sonke.
Umongameli Mnangagwa uzabambana labanye abakhokheli be-SADC kuliviki bedinga indlela zokungenela kumpi yakwele Mozambique.
Iphasika yalonyaka ibingcono kuleyanyakenye ngoba nyakenye vele akuzange bekuhlangane ndawo umkhuhlane lo wawusaqalisa lezinqumo zikahulumende zazisaqinile.
Amanye amakholwa esiKristu ananze iphasika ngembuthano elandela iziqondiso zokwenqabela umkhuhlane we-COVID-19. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe oyedwa nge-COVID-19 eZimbabwe izolo njalo kwatholakala abalitshumi lambili belomkhuhlane lo. Lokho kukweze inani labantu asebebulewe yi-coronavirus selokhe ifike kuleli nyakenye laya kunkulungwane elamakhulu edlula amahlanu 1525 kuthi asebetholakele belayo sebezinkulungwane ezingamatshumi phose amane 36,923. Ugatsha lwezempilakahle luthi abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela lomkhuhlane izolo bazinkulungwane phose eziyisithupha 5709 njalo abahlatshwe esibili bangamakhulu phose amathathu 276. Inani lasebehlatshwe ijekiseni yakuqala kuphela selokhe loluhlelo lusungulwe ngenyanga edluleyo selifike kunkulungwane ezilikhulu lamatshumi phose amabili 117,297. Asebehlatshwe esibili njalo ingeyokucina sebezinkulungwane ezingamatshumi edlula kancane amabili 21,603. Asebehlatshiwe bonke sebengu 138,900. Uhulumende uthi ukhangelele ukuhlaba abantu abayizigidi ezilitshumi 10 million. Kusenjalo amanye amakholwa esiKristu athi enelise ukuqhuba imilindelo ngekhefu lephasika eliphela namuhla elandela iziqondiso zokuvimba ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. Sixoxele umfundisi Thande Kuzintimkanhla.
Iphasika yalonyaka ibingcono kuleyanyakenye ngoba nyakenye vele akuzange bekuhlangane ndawo umkhuhlane lo wawusaqalisa lezinqumo zikahulumende zazisaqinile kulalokhu owakhathesa amabandla ayevele evaliwe. Lonyaka-ke hhayi ngibona abamasonto atshiyeneyo bahlangene ngendlela zabo ezitshiyeneyo lathi sihlangane-ke njengebandla uwenzela ukubana sigubhe lo umkhosi wephasika oyiwo oqakatheke kula yonke imikhosi esikholweni sesiKristu. Hayi, singenile senza inhlelo zethu yokuzimisa kwethu savuselelana ukuthi iphasika le yini sahlangana nje lanxa besingabaningi kangako ngenxa yayo umkhuhlane lo okhona kodwa hayi sihlangene ke bona labade belingene ukuthi uhambelane lani lezinqumo lezimiso zikahulumende. Liphasika elihle kakhulu njengoba ngisitsho ukuthi nyake nyazange libe khona elalonyaka besingathi into entsha esiyiqalisa ngobe sesikhanuka khona nje ukuthi ke sihlangane sidumise ndawonye ngephasika njengalokhu esasikwenze minyaka yonke ubhubhane lolu lungakafiki.
Kumbuthano wenu ungathi bezilandelwa ngemfanelo yini iziqondiso zokwenqabela lomkhuhlane?
Lapho kade ngikhona bekuhle sibili kakhulu xa sikhuluma ngamalungiselelo omhlangano lo, ngoba esangweni labantu ade bengena khona bekulukhona umgqomo wokugeza izandla ungakangeni phakathi lokho okuvela kumele kwenziwe. Abantu bebefakile izayeke zona ezamamaski kati-ke njalo lekuhlaleni phakathi endlini ecawe lapho ekade sikhona thina abantu bebeqhelelene njengoba bebengabaningi kakhulu. Mhlawumbe ngabe bebebaningi lakho besiza kulandela khona kodwa singenele phandle. Iziqondiso zilandelwe sibili sibaxwayisa leso laleso sikhulumi sisitsho ukuthi abantu kabagqoke amamaski, abantu kabaqhelelane, abantu kabageze izandla izikhathi zonke. Nxa uphuma geze izandla, nxa ungena ugeze izandla, xa ubuya ubuye uzohlala uqhelelane lalo oseduzane mbela laba abaseduzane lawe. Hayi, iziqondiso thina lapho kade sikhona sizilandele kakhulu. Kube into enhle sibe kubona ukuthi abazalwane bayakunanzelela ukuqakatheka kwalokho okuthiwa kumele sikwenze ukuthi sivikelane, sizivikele, sivikele labanye kulo mkhuhlane.
Lo ngumfundisi Thande Kosintimkanhla. Ipetulo ethengiswa ngamadola eMelika ikhwele ngamasensi amane isuka ku-$1.30 isiya ku-$1.34 ilitha ngayinye kusukela namuhla. Kodwa intengo yedizili ilokhe iku-$1.32. Ngamadola eZimbabwe uhulumende uthi ilitha yedizili ebibiza $110.41 isithengiswa nge-$111.77, kuthi ipetulo ebiyi-$109.17 isithengiswa nge-$112.96. Umongameli Emmerson Mnangagwa uzahlangana labanye abakhokheli bamazwe esadaki abakugatsha lwe-Troika kuliviki bekhulumisana ngokuthi isadaki ingangenela njani kudaba lwempi yakwele Mozambique. Uhulumende walelo lizwe ulwiswa ngabahlamuki bokholo lwesimoslem abedlulise amalawulo ubona abahlasele esigabeni sePalma ngefiki edluleyo babulala abantu njalo badala umonakalo omkhulu. Abanye abazangena emhlanganweni lo bagoqela umongameli wele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa kanye loweBotswana umnumzana Mokgweetsi Masisi. Isadaki isolwa ngabanye abathi iluphuzele lolu daba. Bathi njalo impi le ingagcina ithinta amazwe ancikelane leMozambique afana leZimbabwe leSouth Africa. Sixoxele ohlaziya ezombusazwe umnumzana efidlela Ncube.
Ake ngiqale ngokuthi kuqakathekile ukuthi wonke amazwe omhlaba abuse kahle abantu kungaze kwadingeka ukuthi bagcine besiye empini. Ezinye izinto ezibanga ukuthi abantu bagcine besiye empini kubuswa kabi, luncindezelo, abantu bagcine besithi akukho ngenye indlela sokumele siye empini. Kodwa kangiphenduke ngikhangele olweMozambique udaba olubulala abantwana labantu badala oluthatha amadolobha oluhambisa phambili ukholo oseluqhela seludonso ayisilo ayisiso Al-Shabaab oBoko Haram. Akuseyikho ukukhala ngoncindezelo lo Mozambique sokuyikuwona kakhulu okungenzeka kusadakhi.
Ungathini ngendlela isadaki eluphethe ngayo loludaba Ncube, ngoba siyabona sokulesikhathi iqalile limpi kodwa lamanje ayikangeneli isadaki.
Isadaki veza ubuvila obukhulu ekusebenzeni ngalokho. Ingozi liyana eseMozambique impiliyana ithe iqala besiyibhekile sonke. Kwavele kwacaca kahle ukuthi impi liyana edinga edonsa ukholo ilufake phakathi igcine ingaseyo impi elwisa uhulumende. Ingaseyo impi ekhulula abantu. Isiyimpi yokukhulula abantu kuhulumende bancindezelo ngaphansi kokholo. Ikhulula abantu ngaphansi kwahulumende ibancindezele ngendlela edlula le. Lokho sesikubone kwamanye amazwe kunjalo. Abantu ababuya ngaliyandlela yokholo akaze bakhulula abantu, akaze balethe democracy, akaze balethe human rights, akaze balethe rule of law. Bayalwa besithi bayabandlulula kodwa bagcine beyibaba abandlulula abahlupha abantu kakhulu. Ngakho isadakhe kumele ngabe lolu daba siyabe sukumela kudala yalulungisa ngokuba luyingozi enkulu kakhulu kulalokho abantu mhlawumbe bakucabangayo.
Bakhona abathi inxa kungathathwanga amanyathelo ngokuphangisa impilo ingachithekela emazweni angomakhelwane afana lapho Zimbabwe labo South Africa. Ungathini ngalokho?
Nasibheka umzekeliso walokho esikubona kusenziwa ngabantu abalwa ngokukholwa njengalaba oBoko Haram eWest Africa, oAl Qaeda, oISIL, oISIS eMiddle East, iAl Shabaab eEast Africa, ngabantu abangaphelele border, abakwazi ukuphelela lapho abathi babuswa kabi khona. Masinyazana bayachapha baqhelisa indawo sebesakha lokho okuthiwa iCaliphate, umbuso wabo usugcwala yonke indawo ungasakhangela amaborder. Yikwese kubona bekwenza umhlaba onke jikelele. Ngakho abantu abesabayo ukuthi kungayekelwa ukulungisa lona lolu daba luzagcwala yonke indawo baqinisile indlela ekwenzakala ngakhona umhlaba wonke jikelele. Ngakho ukuya eMozambique impi yelwiswa khona ngale, iyelwiswa khona ngale ukucisha umlilo sesemafusini. Ukukubuka nje uthi uzakushaya indiva uyadlala nje kuzafika kuwe noma usekutheni. Ngakho kabalandwe khona ngale njengoba bekhethe impi yona liyana balandwe ngayo impi. Indlela kuphela yokuthi abantu bavikeleke kusadaki ngokuba kungayekelwa. Akulandlela yokuthi abantu bavikeleke.
Umnumzana Fidlela Ncube uhlaziya ezombusazwe. Idale lePhalamende lithi umbuthano walo ukuvivinya abafuna ukuba ngamalunga eNational Peace and Reconciliation Commission obumele wenziwe mhlaka 30 kulinyanga usuza kwenziwa mhlaka 16. Umsebenzi wali komishini ngokuqhuba inhlelo zokukhumisana umlotha ezigoqela udaba lweGugurahundi. Abadinga ukuba ngosikomichi bayo bangamachumi amathathu njalo bagoqela osikomichi ekade bevele bekhona ngoba isikhathi sabo sesaphela. Kodwa labo bavunyelwe ukudinga ukubuyiselwa ezikhundleni zabo. Umgcinisihlalo walikhomishini uJustice Lonare nguye yedwa kuphela oloke esesikhundleni. Abazavivinywa bagoqela olwela amalungelo oluntu umnumzana wokhe Machisa kanye losanda kungena kubandla lezanu PF umnumzana Obedi Gutu. Sixoxelo lwela amalungelo oluntu umnumzana Mbuso Fuzwayo saqala ngokumbuza ukuthi ngabantu abanjani kahle kahle abamele babe ngamalunga alikhomishini.
Masikhangela ukuthi umuntu okukhangele ukuthi ebe ngukhomishina ngumuntu ongasolekiyo, ngumuntu okuthi inhlangothi zonke zingaba lethemba lokuthi engaletha especially umukhangela NPRC ongakhokhelela ukuthi kuvezwe iqiniso o independent from ama political parties lama political influences, umuntu oleqiniso, umuntu ongalasayidi alithathayo, umuntu umuntu ozakwanisa ukuthi etshele abalamandla kumbe abangalamandla iqiniso, umuntu ozakwanisa ukuthi ethi laloba sokusethuselwana athi mina abantu bangidumelo. Kakufunakala umuntu ozabe sithi yena uhulumeni ngumqhatshi wakhe kufuze ukuthi iZimbabwe yiyo emthumileyo ukuthi elethe ukuthula. So mbona ngazathi ngumuntu an upright person, an honest person, kodwa kathesi ungathi uyakhangela ihlupho esilalo yokuthi ithe ibekwa ikhomishini leyi kwagcwaliswa abantu bempumalanga okungajabulisanga ama-victims, ngoba kufuze ukuthi umuntu lowo ebe ngumuntu ozavunywa langama-victims, okuyinto enganika yikho kathesi. Lakathesi umkhangela abantu abashortlistiweyo kugcwalisa abantu bempumalanga ukuthi kwakuphethwa umsebenzi for abantu bempumalanga ukuthi bezoqeda abantu ngapha emaNdebeleni, kanti sokuphethwa umsebenzi for abantu bangale ukuthi kube nganithwa kulokudala ukuthi kube lokulungisa uhlupho, ngoba ngabe bebesensiye bekufuza ukuthi commission lay the number of shortlisted people ibe balanced, so that even kuphuma kuphume kucaca ukuthini langapha ama-victims alabantu abazabe bekhona. Kodwa ungakhangela kathesi abantu abakhona ngabarepresenta iperpetrator kuphela.
Ikhomishini le njengoba ibiveli khona isenza umsebenzi, kukhona yini okubambekayo emele ikwenze ongathi hayi ngempela isikwenzile?
Okuliqiniso ukuthi ikhomishini le ilogo yaba khona akukho kubambeka ungathi sokwenzakele, akukho, not because bayehluleka kodwa vele uhulumende akabanikeza usekelo lweneleyo. Uhulumende kakusinsiye ukuthi udaba lolu lulungiswe, so mbona ngazathi singabasola kodwa akukho abangakwenza as long as benganikwanga amathuluzi okuthi besebenzisa. Kuyinto nje yokuthi lala lwaza sikwengule lapha kuzama ukuthi kuthiwe abantu abasola kwenzakala lombhuqazo kunikwe umhlaba impression yokuthi kukhona okusenziwa kungalalutho lwenziwayo. Ngibona ngazathi iliqiniso likhona, yilo iqiniso umuntu wonke ofuza ithe zitshele lona ukuthi asisoze sathola iqiniso, asisoze sathola ijustice, asisoze sathola i-reconciliation le peace as long as uhulumende lowo edonsa inyawo, as long as uhulumende lowo efake i-commission yokuthi kumbambathwe icala.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ulwela amalungelo kaZulu. Selikubonile na okusemaphephandabeni. Iphephandaba leKroniko lithi kulomfanyana oleminyaka elitshumi lanye owebhambazi ePlumtree olaliswe esibhedlela ngemva kokulinyazwa kakubi yimvubu yona emlume yaphosa yamqamula ingalo. Lomfanyana ubikwa efunda eGonde Primary School. Inkundla yeNew Zimbabwe ithi inhlanganiso yezisebenzi iZCTU isisole kakhulu osomabhizimusi ngokudulisa izinto okwedlulise amalawulo. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Salibonani, salibonani, ngiyalibingelela abasakazi baka Studio 7 abahle elisikhiphela indaba ezinhle kangaka. Ngiyabonga kakhulu kakhulu umsebenzi omuhle liwenzayo, liqhubeke lisenza kanje lisikhiphela izindaba eziliqiniso njalo eziqotho. Siyakhala singabantwana beZimbabwe ukuthi ilungelo lethu lizaze lihlonitshwe nini, ngoba lapha ekhaya lakithi eZimbabwe wakuvunyelwa ukuthi uyenze intando yakho. Khangela kathesi akhetha abantu ePhalamende besimele under iMDC kodwa bayasuswa ngentando engasiyo yabantu ababakhethayo. Kodwa siyacela ukuthi ke sihlonitshwe loba kunzima loba kunjani, sizaqhubeka siloke sisekela ngoba sikwazi ukuthi kunzima, ilungelo labantu kalihlonitshwa eZimbabwe. Kodwa besicela ukuthi sike sihlonitshwe. Okhulumayo nguPeter M. Ndlovu ngise-Plumtree ngokokuhlala eMangwe District. Ngiyabonga.
Injani basangazi bakaStudio 7? Hayi, ngithabani le Gwanda, ngithi umna wami angigcina 2010 kwizela ke ngoromi yonkomo ngqinisele plumt mayekho namaziyo ngicela iwhatsapp kunumber ezithi
07 844 0466 52 07 844 0466 52 abantu bengabavumeli iZANU-PF isenza lento ngancono ilizwe liqunywe abantu besindebeleni omunye ebengale amashona bengale amandebele ebengapha ngoba kusizani corruption yonke eyenzakalayo esindebeleni abantu bayahlukunyezwa abantu bathathela imisebenzi yonke into embi and after that akula sizwe abalutholayo khuluma kanje loba ungafika kobulawayo imigwaqo yonke ifile ekhaya lapha kithi manje bentu kwesisibi samarobot kodwa mangakho ukuthi ilizwe li right mawuthi yabheka khulunywa ngeharale ngapha kodwa kokulawayo eplumtree yonke nje indawo liya kuba sengathi kusesikwakweni kuba sengathi vela kulabantu abaphila khona sebeze abantu sebeze bephuza amanzi angcolileyo ngendlela yokuthi kabanazwa abantu kabanakekeli ngangcono ilizwe liqunywe abantu sebachithise sebehlupheke sekwanele ngoba ma undebele ufundile ufundanga kuyafanana ulesithupha kawula sithupha kuyafanana ulama-degree kawula degree kuyafanana fanisa ukuthi vela uzawungena eklasini kodwa bona umnanga kwangoprezidenti akala ngisho nesithupha sika-grade 7 iripoti ka-grade 7 kalayo
bantu bakastudio 7 mina ngiyaphila kakhulu ngiyaphila ngibingelela bonke abangithandayo bakhona abangizonda bakhona abangithandayo ngiyakwazi hhayi siyezwa sibili siyezwa izikhalazo zabantu abantu abakhala ngazo sokuyilanga emaholiday April abantu siwa ngabaci bancingisa shuwa lokhu sivulele siyebona abantwana shuwa naso sile minyaka siyazi ukuthi sesile minyaka emingaki sesaze sifike sikhohlwe ngabantwana ekhaya ngiyacela nje uhulumende ngala uyangenela abantu shuwa lathi silapha eBotswana abantu sicela ukuthi lathi kuhambe ekhaya mosiholiday holiday nale hhayi khona indaba zemali indaba zemali angeke sizigwane emabhoti hhayi angeke sizigwanise indaba zemali straight away abantu angeke bakhone lokho umuntu lathi ekhangelele ibhajeti yakhe ebantwaneni bakhe ekhangelele ukuthi ngapho ubizelenye imali ngale zibapho ubizelenye imali hhayi le nto ayingathi iyalungiswa kahle kahle sokulanda iholiday so besicela ukuthi nga uhulumende bayabambana sibili into lingabi khona lezi mali lezi hhayi siyacela sinjalo siyancenga ukuthi hhayi uhulumende makabazwanane ngendaba zezimali ezike zingathi ziyacithwa lezi ngalani ma nithestiwe nithestiwe ukuthi angila covid imali engeqe ngithestwe njalo senisize ekhaya ngapha ezimbabwe ngithestwe senisize eBotswana kumele ngithestwe nga hhayi kungatholakala ngile covid kumele ngivaleli kodwa ungatholakala ngela corona fanele ndivele phambili siyacela sibili ngoba hhayi lokhu angake abantu bakukwanisa abantu basebeyagcina sebeganga sebeseku hhayi kungekho emthethweni yabona cela njalo ukuthi yeshi madoda izulu sesifuna izulu lathi ngathi liyafefeza hayi sibona ukuthisa kuphela ilanga sesifile ngelanga
njani bako studio 7 labantu basekhaya eZimbabwe mina ngufetnat esibandanda phana esibhula eZimbabwe silohlupho olukhulu kakhulu umbuso ayimathibelelendi lemashona le ngike ngahamba siya kuma passport eHarare ngathola ukuthi ema officeini kukhulunywa isishona eHarare amandebela wakho ngapha emathibelelendi ma usiyamangala icala epolice camp ophethiwe umshona ma udlule eborder ophethe umshona yonke indawo emathebeleni kuphethe amashona ilizwe libi imigwaqwa kuselanto engaba right manje sizahlupheka ukuze kube nini ma kulungisiswa ama-birth certificate uzama ukuthi uthase abantwana ama-birth certificate isilungu yabe ingasazi oyabe phethe ukuthi ngikhulumela sisisane ngoba yena ngumshona ngiphuma sengumuntu ongani kwehlule ngobufakazi ngasakwazi ukuthi ngenzeni kunzima kakhulu plus futhi sike sasebenza iminyaka eminingi njena sila so imali yakhona zimpupho akusebenzi leli lizwe liyalungiswa nini
labo bekungabalaleli bestudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 0208 singene kwezivela kwamanye amazwe. Umkhokheli wesonto yeRoma uPope Francis unanze iPasika izolo ngenkuthazo yokuthi amazwe athuthukileyo kumele ancedise amazwe asathuthukayo ngamajekiseni okwenqabela iCOVID-19. Uzulu wakwele Cameroon uphakathi kosisi kulandela ukubhubha kwesiKristu obedume ngemizamo yokuqeda impi kulelo lizwe uWing Hand to Me. Sizigqibe ngodaba oluphathelane leMelika. Ukuthethwa kwecala lokubulawa konsuntu umnumzana George Floyd lipolisa elimhlophe uDerek Chauvin kuyaphambili namuhla. Ngeviki ephelileyo abaphe ubufakazi bagoqela intombi kamuyi lamapolisa atshele inkundla ukuthi umsolwa waziphatha ngendlela engayisiyo ngokubandezela uFloyd entanyeni ngedolo okwemizuzu phose elitshumi waze waphela umoya. Abachuchisi bathi ubufakazi osobuvelile bukhomba sobala ukuthi umsolwa nguye owabulala uFloyd. Kodwa amagqwetha kaChauvin athi uFloyd wabulawa isifo senhliziyo ayevele elanso kanye lezidakamizwa ezatholakala emzimbeni wakhe. Sixoxe lohlaziya ezombusazwe njalo elandela ukuthethwa kwaleli cala umnumzana Tim Moringai.
Ye lapha sibheka sibona ukuthi i-trial le eka George Floyd hayi isibambe abantu abanengi ebuhlungwini ngoba yena sabona lama video aphumileyo lobufakazi obukhona ukuthi yena wayengafuni uku-escalate indaba leli police lona leli. So ukufaka unyawo lakhe entanyeni ka Mr. Floyd vele it was uncalled for. Siyabona futhi ukuthi abantu ababebukela besegcekeni kwakulomuntu osebenza ku-fire department owayetshela ipolisa leli uDerek Chauvin ukuthi George Floyd wayengasaphefumuli okuresponda lapho akubonayo. Sibona futhi amapolisa efakaza esithi wona ma umuntu ebotshiwe efakwe lezandla zakhe emuva kuyaphambanisa ukuphefumula komuntu. So khonapho kumele wena u-de-escalate and then umfake emoteni ube leqiniso ukuthi yena lokhe umuntu lo esaphefumula or esa-comprehensive ukuthi izinto zakhe ama-facilities zakhe wonke lokhe khona.
Ungathini ngobufakazi obubekwe enkundleni ngabachuchisi kanye lendlela amagqwetha omsolwa abuphethe ngayo?
Ubufakazi obubuyile bonke lobo bukhomba ukubulala nokwayenza uDerek Chauvin ebulala uMr. Floyd. Sibona futhi ukuthi i-defense ibiqalisa ukufaka i-narrative yokuthi uGeorge Floyd was under the influence of ama-narcotics, but sizabona ngoba bathi bona i-first week ubufakazi bonke lobo i-prosecution ikhanya ngathiwa iphambili, but sizabona sebeletha abathi ngama-special witnesses abafana lama-toxicologists lama-dokotela next week ukuthi bazancedisa yini uDerek Chauvin ngoba ubufakazi obukhona kathesi bukhomba ukuthi yena wayenza lokhu ngamabomo.
Umnumzana Tim Moringai uhlaziya ezombusazwe. Siziphethe ngokukhangela ebezihamba phambili. Intengo yamafutha epetulo letizili isikhwelile njalo kusukela namuhla. Kubhubhe oyedwa nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Umongameli Mnangagwa uzabambana labakhokheli besadaki kuleviki emhlanganweni wokudinga indlela zokungenela kumpi yakwele Mozambique. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamilinkomo.